sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zintathu kuMbimbi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukwethuselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eVictoria Falls.
Izaphu yilo ibandla eliphisayo emalangeni elibonakala limelana lokukwenziwa ngokuhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbi kukhona esingakwenzi ukuhle okwenza ntwana sifodele.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola ukudla.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi akasabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathulele zabatsha lezokhululo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulikhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukwethuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi Mnangagwa uza kwethula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokwethula umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi nguJodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kathi seKZN kumanifesto lontshe ye-EFF. Sithe sisuka khonaphana sabuya back ngkhaya. Unfortunately, salahlekelwa ngama-fighters ethu ayi-2. Namhlanje
izaphu yilo ibandla eliphisayo.
Namhlanje sincoba omunye wethu, kodwa hayi kade kungasiko ukuthi nje usichile ngokuthi kade gula. Lo munye nje wasichiya ngelokhu zengengozi yemoto. So sikhona sibila sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama-structures.
Ni abantu bathi lithule vela sisabonakali ukhetho solwadlula lakuthatha lokuthathayo lachapha phansi.
Ah sikhona hayi ngitsho abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esuke iyaphazamisa iyona leyo eyama-infighting. Abe triple C yiyo eqini overshadow abantu. Abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezi inhlelo ezenzakalayo. Thina sibhizi siyakha ama-structures ilizwe lonke. Kade seMondoro the other day and SG wethu kade seMaswingo. Next week I think was eVictoria Falls. So siyayenza ama-programs ukuthi thina esingakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise. Sizama ukuthi thina siyenza lokhu, senza lokhu. Thina siyakha ama-structures. And also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono. And njalo siya ku ncoma xa sikubona ukuthi whether i-government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i-government. Yibo abantu abakhanya ngani ama-media houses eZimbabwe amanye acover such people. Thina abasikhavi ngoba asithethisi that much.
Ye, kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi lisebenza lezana.
Hayi, akutsho konoko. Vele abantu bahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-triple C labanye bandicampaignile besithi mina ngiyindose i-ZANU-PF kuyikuthi mina nzange ngenze i-interview enjalo. kodwa mina into engayichoyo ukuthi mina amboni kuloncedo ukuthi ngamboni into embi ngithethise upresident welizwe. I'll rather put a proposal, even request a meeting, njenge leader ye opposition. Ngiyefaka ama position ukuthi hayi president, mina ngibone ngani ulahleke lapha lalapha lalapha. Ngoba after my elections azange sibone any one of us ama leaders kumbe opposition eyamso president e-court yathi hayi kakhethwa ngakuhle.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, obaxoxa le Studio 7 ese-London. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminingi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla abusayo aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufiswa ngoZulu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mthulisiyana na webandla lezaphu lo umngalana unobhala jikelele wezaphu.
Izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokuhulumente. Sibhalele uMnangagwa incwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezi nduna asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adressa sitshela abantu ukuthi khona siya ngathi. Lo Mnangagwa simkhumbuza ukuthi lokho akwenzayo kayisikho. Khathesi sine-program esiyenzayo siqoxa abantu abatsha ukuthi batshengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag ethi 2028 is too far. U-2028 ukhatshana. Ngoba sesiqale iprogram yokuthi siqoqe abantu beZimbabwe sithi khona kasifuni ukuthi uhulumende lokhona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kuyefike ku-2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukambi ngendlela kodwa kukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe. Siyabamela abantu obahlukuluzayo siyabakhulumela.
Kodwa abantu bathi phela kuma by-elections abazange bekubone, izapho abazange beyibone kuma by-elections. Ngakho ke basekelizana ngokutsho kwabo.
Umuntu otsho njalo uyabe ngelaqinisa. Ama by-election esingangenanga kuwo yilawa okuqina okuwine khona uGeorge Huma labanye. Wonke ama by-elections abekhona sivela ku-elections sikhontestile impula yakhona kobulawa isegcekeni sizana le-candidate futhi eBridge West umama uTorisi. So sikhona siya contesta. Uhlupho wabadube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho noma election kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukhampeyna. So sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona esingakwenzi ukuhle okwenza abantu bangasivoteli. Sangena ku-drawing board kukhona esikulungisayo. 2023 singenile abantu abasivotelanga endaweni eziningi. Wayenziwa i-by-election sangena futhi abantu abasivotelanga. So angazi ukuthi othi kasikubone ku-by-election uyabe sitsho ngapi ngoba wonke ama-by-election besikhona.
Umnumzana Mthulisiyana na unobhala jikelele webandla lezaphu bexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Okubandla lezanu PF umnumzana Kutambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate wenza ukuthi bebe part of i-Poland. Ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hayi singaba part of i-Poland. Lathi siyakwanisa ukuthola izimoto. So injongo ngeyokuthi bengasutha njani bengadla njani aso njongo yokumuva ilizwe lisiya phambili. Njalo labo nxa besiya kukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine bakhona nje ukuthi besikhukhumise izikhwama zabo kuphela.
Yikodwa kulabanye abathi okwenza bengakwezigonokho besabe ibandla lezanu PF lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uZulu. So babe sesaba phela bathi lapha kulo buzima njalo bala mali.
Hayi kuqathekile ukuthi akula muntu esaba ibandla ungalesaba njani after election ngesikhathi siqakathekile se-election ungalesaba usiya contesta nje siyakwazi ukuthi bona bathi uthi olebhora ngomakwayo iZNPF ingatshona isihlupho ngamabandla okuncane lokhu ukuthi kube njani. Mina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube le-democracy. Akula nto bangayesaba nje kubandla le-ZANU-PF. Njalo abakwenzayo ongafuna imali kuyini after election. Ongafuna imali kwenzakala during election. After election kumele kuphela besebenzele uZulu, bekhulumela ivoice yabo izwakale, be-attend la ama-programs enze ukuthi ilizwe liye phambili. Akula engingabona ukufuna imali. Njalo iZANU-PF abayesabi, bangasibo magwalo ukuthi uthi abengesabi iZANU-PF yokuthi ngesikhathi siyakampeni abaye bekhona besithi sivoteleni, bese bezayisaba sesiqedile njani.
Lo ngumnumzana Nkulu Msanga obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kweleGibhithe, lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo ephakathi kwele-Israel nabamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokhu kuqhubekela phambili impi kwele-Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America e-Washington.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko
wethu,
sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke, namhla sikhona ngale lapho ke okule nkosi ukunelani lobhengula wagidwa umndeni wakwaKhumalo uba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Sixoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana Bonman Khumalo. Khumalo, uzawamukela kuhlelo kwakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Yes, sizokuthiwa ke selilungiselele ukuya kodakamela. Kulani khona ngale?
Wethu impahla mhlonishwa siya khona kodakamela. Udakamela iFriday ka-5 April kuyi-lecture, kuyimfundiso nje, imfundiso ngembali yethu singamaNdebele. Bese kuthi u-6 ke sokulusuku lwemgido, kube losuku lokupha imiklomelo kulabo abantu abeze kahle esigabeni njengalokhu enza kumnyaka ophelileyo uInduna uDakamele. So-ke hayi, kuyadliwa, kuyafundiswa, siyagiya, siyasina, kumnandi kunjeya.
Yikhangelo labo ukuthi abathola imiklomelo ngabantu abanjani, izicoco lezi kume njani? Bakhethwa mbani?
Bayakhethana bona. Umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu, onakekela izifuyo, umuntu olima kakhulu, abantwana abenza kahle ezikolweni ku-sports, abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeklasini, yibo labo abantu abaphiwa imivuzo. Kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo.
Ye, uqade kangakanani khonokho?
Lokho mhlonishwa kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukukhompyutha ukuncintisana labanye abantu uyasuthiseka loba yisiphi izinga okulo. Kodwa uma lisenza into ngokuncintisana, wonke umuntu ufuna ukuthi ayintamba abe ngunumber one. Yiwumoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing, baphumelele ezifundweni, laba aba-intelligent, laba abagudwa abanesipho se-sports baphumelele. Ngoba kuyakhuthaza. Nxa kungekho ukuncintisana, abantu abakhuthali ukwenza izinto. Kodwa umuntu ungafaka ukuthi kwele competition kulo mvuzo, umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo. Kuyasithuthukisa isizwe lokho.
Ye, lo ngubaba uBonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa umndeni wakwaKhumalo, uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungajoni kusasa ba.
Ngiyabonga kakhulu Mthembu.
Hello baba mkhulu, babelobola
usenziwe.
So isikhathi sezokholo lesiKristu silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo, njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke.
Usiphatheleni mfundisi.
kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abanengi nxa sikhuluma ngenkonzo ngibukuyakhonza lolu ludaba lomnikelo ngibukukhupha njalo kwechuni abantu abanengi ngenxa yokuba bahlangana labantu abacina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhipha izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze basuka balimali kakhulu ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-16 sibala uverse ka-1-2 ukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze ngosuku lwakuqala maviki wonke yilo lalo wenu kabeke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzikwayo siyananzelela lapha ukuba uPaul wayebhalela abazalwane baseKorinti ekhuluma labo ngodaba lomnikelo ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo okokuqala okungcono ngekho mgceke kuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-testament elitsha ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-testament elidala njalo sinanzelela ukuthi kuleli testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana loThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala abantu babeletha imbuzi abantu belethe izinkomo abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owabakhona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu ngakho kuthi ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha wanikela umnikelo owedlula owethu sonke so ngakho ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalanda ukuzonikela ukuthi azathethelele izono zakhe kumele alethe olunye ulutho lokhu sokwabhadalwa nguJesu sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukaJesu Kristu kodwa ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibanga balesivuno uNkulunkulu wayesithilethani izivuno zenu zokuqala kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu ngakho siyabe sibisela kuye nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo yonke into esiyitholayo ayisithi ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe kuThixo
akuyiphethe mfundisi
ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo nalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngemnikelo ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga asithandazene baba egama likaJesu khulumisana lathi enhlizweni zethu ukuze baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe sibonga njalo singabantu abakwaziyo ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe sibongile baba egama likaJesu kusisa abantu abakho abalaleleyo sizahlangana njalo ngevikeli izayo amen inkosi libusise asihlanganeni ngevikeli izayo sikhuthazana njalo ngombhalo
lobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyakhulu intungami linkomo sike sizwe ukudaboka ngcube kuhlelo lwabatsha
Siyalambulela kusigaba sabatsha igama lami nguTaboka Ncube namuhla siqoqa lo nkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye Signs of Hope Trust exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze abathole imichina abayidingayo
ukukhipha i-value added tax kuma assistive devices yinto e-right kakhulu eyenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo i-value added tax leyi sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokhwe iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Sikhangele izinto ezincedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangelele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabe ezathenga like ama hearing aids, abanye abangaboniyo bahamba ngama walking sticks, abanye basebenzisa ama wheelchair, abanye basebenzisa imitshina ye braille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo, nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama printer ethu lawa yena yabe ngaboni yabe senida o braille, lezinye izinto nje ezabe zinceda ama alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day-to-day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu, kodwa bekwanise labo ukuthi bezenzele izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo braille, umuntu abesekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange ebize omunye umuntu ngenxa yokuthi kaboni.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability, sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo, uyabe kwanisa ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba aphila bele member ele disability baspenda more money. So nxa sesikhangele vele yibo abacina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abatsha sibona ukuthi bona basase esikolo njalo bayabedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura yabe ngasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje ku society.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-Campaign Against Budget-Related Communication Pollution. Uhlelo lolu ngolwani, luphathisa njani abantu
ukuthi babekwazi mayelana le-national budget? Njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso, njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices, lizathola ukuthi intengo le kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu kade bethengisa ama-assistive devices kade sebekhwezile. Kodwa uzathola ukuthi ama-prices lawa azagcina selokhu esenjalo bethatha i-advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe ngakwazi ukuthi i-VAT le isikhitshiwe.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosazana Samantha Sivanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope at Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Mutabo Kancube.
So ngakhulu Thabo Kancube, ungathinela kusasa jahala kithi. Wezemidlalo Entertainment indaba yethu yezemidlalo. Joseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lwaye ngumdlali womdlalo wenqindi uMeluleko Ndikulube. Wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi esakhula, kodwa wagcina ejiya umdlalo wenqindi ngoba engatholi imidlalo.
Umgrube uqale ukudlala umdlalo wenqindi ngo-2003 leminyaka elichumi yokuzalwa, lapho abekhona lilunga leqembu ebelizilolongela eChaka Youth Center elokitshini laseMakhokhoba. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka kumncintiswano weZimbabwe National Youth Games oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo, lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu ube yingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakoBulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni laseMarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. That's why abantu abaningi abaqasha ukumbona khona besiqalisa ukubona hayi athi umfana lokho kulesiphiwo esingaka seboxing. Ngokudlala kwami khona le Marondera 2009 National Youth Games, ngabuya le gold medal. Sahamba kuma Champions of Champions around bo November December khona ngafika ngaba yi-champion ephini we-division. By that time ngangoya 45 kg. I-first weight yam it was 25 vele kwakukhatshana iphini weight yanga abantu abalula. Tesesifika ku-2010 ngadlala ama national youth games eHarare ngabuya le gold medalist futhi again.
Ngemva kwalokho umqeqeshi kaNgulube uMuyi uPhilip Striker ukhethe ukuba uNgulube echiye ukulwayela amateur abe li professional, njalo uthi lokho kwamlethela ubunzima obukhulu.
Around 2010 coach Phillip Striker decided ukuthi thina sijoin in professional boxing ngoba lati sasesizibona singabantu ukuthi hayi lati sesingakwazi ukudlala ku professional. Ngakuthena lo ufana ngidlala la kokuthiwa ngontanjo spam ngidlala 1-1 sahlala isikhathi is trainer singatholi ivili game ngahlala sibili isikhathi ngingadlali boxing eringini u trainer trying to find ama sponsors trying to find ukuthi yami ngathola njani game as a professional boxer uyihlula. So the second game yami it was 2018 angizange nganza kuhle because umuntu engangidlala laye wayesedlala kakhulu ama game professional mina ngase ndama brackets. So that's where in 2018 engaluza khona i hope about boxing.
Ukungadlali kutsho ukuba uNgulube ubengaselayo indlela yokuselela imuli yakhe wasekubona sekufanele ukuba adinge umsebenzi.
Unfortunately hayi izinto zangezihambe ngendlela esifuna ngazo kwesinye isikhathi. Waswelakala ama-sponsor, waswelakala into eziningi. Ngabe sengidecide ukuthi njona ngani-boxing yali sport ebesisegazi. Mana lami ngingumuntu ngizamazame ngidinge something okokwenza. Ukuthi lami ngiphile just because boxing ayisangiphilisanga ngendlela engangifuna ngayo. Kwakuyisifiso sami ukuthi lami ngabe ngiyadlala ngifana nabo oMayweather kodwa zange unfortunate ngalitholi ithuba leli. So ngadecide ukuthi hayi no, let me find a job because by that time izinto zakhona zazinzima because ngiyabe imalele ngifide ifamily. So kwakungasakwanisi ukuthi ngibuyele kuboxing just because ngase ngindefamily. So that's why I come here to Islanders. Ngafika ngaqhatshwa lapha Islanders as grounds me.
UNgulube wayafikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili mhla zingamashumi amabili lesithupha kuyona le inyanga kaMbimbitho ukuthi kuyisifiso sakhe ukuba ngabe umdlalo wenqindi uyavuselelwa ufane njengakudala. Lapho athola khona ithuba uyavakatshela amaqembu awomdlalo wenqindi endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo ancedise ukuqeqesha abadlali, ikanti lalabo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingujoseph Njanji.
Siyangakholo Njanji, ungathinela kusasa ake sizwe ezomculo.
Tina siya tanda, we pinjia mis tanda san.
Sarbonani bala lady la balande libe studio 7. Ikamalami mna ngiwumbele sikhumalo umhlabeleli we jazz, Afro jazz actually, let me say. Ngithanda ukuthi ngilibingelele lonke ngithi linjani ukuphila. Mina ngihlabelela ngikhona apha eZimbabwe eHarare, just to be specific. So gathesi ke ngise studio I'm actually preparing ngiyalungiselela eli ngathi mina ngesikhiwa isingle engizayiletha umnyaka ungakafiki phakathi laphakathi umbe ngithi kubo June khonapho izabe selilawo umculo ovelela kimi. Mina hayi ngilithanda lonke ngithi ngali ngaba lokulalela okuhle okwathesi ngithi lisale ngenjabulo enkulu uNkulunkulu alibusise lonke.
Mama wakho sithandwa sam, say Jesus tabeli ko. Izolo lokho benginomalume wakho telling me of the plans he has. Baby, angisalale ekhaya. Siya fasa uyimpinjia mistando sam. Uthando lwami kuwe sithandwa is like pure silver. Umama wakho sithandwa sam, say this is Federico.
Lo umculo ke wakakhumalo kuya kukhumalo phela indoda yaqhasa kudala ukucula kodwa ke siyambonga kakhulu. Singagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele bese lazo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangele ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elithiwe e-Victoria Falls Airport. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.